Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 17 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela oluqondiswe kwabukuza kwele South Africa okuthiwa kabasuke baphelele kulolu lizwe lube khona kwezinye indawo kodwa ngezinga eliphansi kulalokhu kade kusesatshelwa ngabanye.
Kanti njalo siyabona ukuthi lolu dlame solutholwa bebhetheka solutholakala endaweni eyihlukile njengase Eastern Cape, sizule nokuthi ukhona omunye obesaqulekile phakathi kosuku uma kukhulunywa ukuthi asazi ukuthi uzogcina evuka na.
Sokungamalanga amathathu igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abedlula amakhulu amabili ngelanga.
Loba noma kwazofakwe ama strict measures awe lockdown noma ikuyila, umuntu uyafa ngendlela uyahamba esitolo, uyahamba esiyathola omunye umuntu oyangena kuleso sitolo esiyawucupha lowo mkhuhlane eyodlulisela komunye umuntu.
Kuhlelo lwethu lapho esikhangela ukwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Namhlanje sixoxa lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, uMnumzana Mkondisi Moyo.
Inhlelo esiphezu kwaso kathesi njengebandla le-MRP sibhizi siyakhankasa, siyabhoda, sihamba silungisa ama-structures.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Dlakela oluqondiswe kwabukuza kwele South Africa ukuthiwa kabasuke baphelele kulelo lizwe lube khona kwezinye indawo zalelo lizwe kodwa ngezinga eliphansi kulalokhu kade kusesatshelwa ngabanye. Bese kulamaviki ambalwa inhlanganiso yezizalwane zakwele South Africa ethiwa Dudula iqoqa ukuxotsha ngamandla izizalwane zakwamanye amazwe ngelanga layizolo kodwa kuqhamuke udlakela endaweni ezilutshwana. Kubikwa kubotshwe abantu abambalwa, abanye ababotshiweyo ngabenhlanganiso yeDudula ababikwa bebeyilabo ababonakale emfanekisweni yabomabonakude ebulenjini be-internet bekhuthaza abantu ukuthi batshengisele njalo babikwa sebekuphika lokhu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kugqekezwe izindlu lamabhizimusi abukuza endaweni ezibalisa iDiepsloot, Alexandra neSoweto. Njalo kulomunye obikwa elimele kakhulu waqaleka obelokhu engakaphaphami. UMnumzana Sibanda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe isebenza lamapholisa kanye leSouth African Human Rights Commission ukuthi ilethe ukuthula njalo ibone ukuthi abadale loludlakela bayabotshwa bejeziswe ngoba lokhu kusesatshelwa ukuthi loludlakela lungaqhamuka njalo.
Ake ngithi ukusukisela cishizolo phakathi nosuku siye sabona ukuhlaselwa okweyitolo nemizi eminingi lapha kwelaseSoweto eyabantu bokuza ukuthi ubusuku bonke nje lobo budlulileyo okusukisela kumhla ka-15 kusiya kumhla ka-16 bekunokutshontshwa okwempahla ezabe yizitoli kakhulukazi, kwagcina kusiba nokudubuleka kwabantu. Kanti-ke labo abayibona akade behlele lo mbhikisho nokubonakalisa bona bathi baye bathi bayazisusa kulokho baze bakhipha nezimemezelo bememezela ukuthi ayibona abambandakanyeki kulokhu kulobubusela nabantu ababebayo. Kodwa siyazi ukuthi abantu basuke begqugquzelwe ngomyalezo wabo, kodwa-ke sikubonile yikho lokho okusho ukuthi kunabantu abambalwa ababoshiwe. Siyazi ukuthi ukhona omunye wabo labo baholi ogcine eboshwe kwelaseProtea namhlanje onguyena okade egqugquzela naye ehamba phambili ugqugquzelelwe kwalaba bantu. Kanti njalo siyabona ukuthi lolu dlame solutholwa bebhetheka solutholakala endaweni eyihlukile njengase-Eastern Cape, sizule nokuthi ukhona omunye obesaqulekile phakathi kosuku uma kukhulunywa ukuthi asazi ukuthi uzogcina evuka na. ngoba eshayiwe kanti naphakathi emalokishini kunabantu abaningi abahlaba umkhosi ngoba behlaselwe kwela se Deep Kloof namhlanje bekukhona abantu akade bebuya eAlexander kanti Alexander siyayazi ukuthi iyona ihamba phambili kusukela ngo 2008 kulolu dlamo olwenzekayo lwaluqale khona kungakho ke sibone kusiba nazo zonke lezi zinto nokushiswa kwamatela kwathi ke phakathi kosuku namhlanje kwaba nabantu abaningi kakhulu kakhulukazi lapha ngase Deep Kloof kanti nabokuza ke naminyi inhlanganiso zalapha South Africa besivumelene ukuthi sizohlangana khona abantu abaningi kodwa sicine sibaqhuquzele ukuthi bangasondele ngoba sibesabela ukuthi kungaba nobungozi uma lamaqembu angathi ahlangane kwasokusiba ke nombhikisho omkhulu okade uhamba nabo laba bantu besithi bangena ezindlini kodwa bebegade ngamaphoyisa sesilindele khona ukuthi sibe nezigameko singazithola eziye zaphuma kulezo kulokho kuhamba ngoba labo bantu bebethwele izikhali okusho ukuthi makunabantu abahlaselwe sesizovula ngokusemthethweni icala silivulela bona laba bantu laba bayibona abakhokheli bayo lombhikisho
njengenhlanganiso kuyini lina elikwenzileyo ngalolu daba njalo kusasa kungaba khona okunye kumbe lisuthisekile ukuthi sokwedlula
empeleni ngeke sisho ukuthi sisuthisekile ukuthi kwedlula kukho lutho lwedlule leyi saseyimpe enkulu kakhulu ngoba siyakholwa ukuthi abeze politiki bakhona noma bengakhulumi abahambisana nakho lokho kwenzakalayo ukwenzela ukuthi mhlawumbe ukuhluleka kohulumeni ukwenza izinto lezi zidingwa ngomphakathi nokungabi khona kwemisebenzi basuke bacashe ngabantu bokuza thina esikwenzayo njengenhlanganiso eyamalungelo oluntu kusukisela nje masiqala ukuthola ukuthi kuzoba lento efana nalena siye sasebenzisana nabaphathi bamapoyisa sasebenzisana nabamalungelo oluntu abafana ne South African Human Rights Commission njengoba bona beyikomishini ukuze abakwazi ukubiza noba ubani omenecala okusho ukuthi njengamanje lona leli qembu labantu laba ngoba linabakhokhela abaziwayo ma kunabantu kunodlame oluthile esingaluxhumanisa nabo kusho ukuthi sesingaluthatha ke silu report kuyona i South African Human Rights Commission kanye nasemapoyiseni sivula amacala ngemva kwalombhikisho wanamhlanje ma kungaba khona igameko ezokuhlaselwa kwabantu lezo zigameko singaziqondanisa ncamanje aziqondane nabo laba bantu bese sivula icala ngoba ukwenza kwabo nokumema kwababantu kusuke kukhomba ukuthi bebesazi ukuthi ukubhikisha kwabo kungagcina kwenza ukuthi abantu bahlaselwe kanti kungakho bebethwele nezikhali ebegqoke nempahla yamasosha ukuthi bebesempini kanti siyaqhubeka njenganamhlanje besiguquzela abantu bokuza ukuthi bangaphumi njalo bangaye ezindaweni ezingaphephanga okufana nokuthi nasempikishweni namhlanje sesabaqhuquzela ukuthi bangafiki ukuze kungabi khona ukuhlangana nalabo ababhikishayo okungabangela ukuthi bagcine kube nokulwa kumbe nokuhlaselwa
lo ngumnumzana Vusi Moses Banda esiphatha amandla senhlanganiso eAfrica Diaspora Forum. Sokungamalanga amathathu igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abedlula amakhulu amabili ngelanga. Lokhu kutshengisa ukuqansa kwamanani la okuphindwe kanenginengi nxa kuqathaniswa namanani awamaviki amalutshwana asanda kwedlula lapho kade sokusiba labantu abengadluli ichumi ababanjwa igciwane leli ngelanga. Izolo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amathathu 238 abatholakale belegciwane leli. Lolu gatsha luthi kulabantu abathathu ababili babo bengabakobulawayo noyedwa oyeHarare ababhubhileyo bebulawa yiCOVID-19. Iningi lababanjwe igciwane leli ngabesigaba seMashonaland West abalikhulu lanhlanu 105 kulandele eHarare okulaba ngamachumi amane lanye 41. Inani labahlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 lokhu liphansi lanxa uhulumende esithi amajekiseni la awasileli. Kuhlatshwe abedlula inkulungwane ezimbili 2669. Ukuhlaziya ukukhwela kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus sixoxe lomnumzana Difa wajabibhango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane.
Ukwanda babukande noma ngithi uqhubekela phambili sibona amanani abantu abaphathekayo ngumkhuhlane we-coronavirus lo i-COVID-19 elizweni leZimbabwe. Kutshengisela sobala babukande ukuthi umkhuhlane lo iloba nje abanye abantu besayishaya indiva besawuthathela phansi, kodwa kutshengisela sobala ukuthi umkhuhlane lo usasekhona njalo kusadingakala kakhulu ukuthi kuthathwe izinqumo ezokuthi abantu bahlale baqhubekele phambili ngokupractice zalokhu okwakukhulunywa imithetho leyana yokuthi abantu i-social distancing, abantu abaqhubeke ngokwenza into ze-social distancing, njalo abantu abaqhubeke njalo begeza izandla kakhulu, njalo abantu baqhubeke ngokuthi ukuba baningi kwabantu akube yinto eyenziwa to the last resort. Ikuthi uhlupho olukhona babugande ukuthi ezinye izinto nxa zisenziwa noma nxa zifakwa imithetho efana nayo leyo, especially kakhulu nxa sikhangela ama-pandemic afana labo COVID, uhlupho lokhona ukuthi kwesinye isikhathi abantu sisuke start ukuthi yinto kahulumeni, kodwa sesikhole ukuthi imithetho lefakiweyo ifakelwa ukuthi igweme indlela umkhuhlane omemetheka ngakhona.
Uhulumende siyabona ukubana uyathatha amanyathelo afana lokuvala ilizwe ngaloko kuthiwa i-lockdown, kodwa kukhanya kungancedi ngoba amanani siyabona akhuphuka. Wena ubona ngani kungakubangelwa yini ukuthi uhulumende kezini okusemandleni akhe wonke kumbe kukhona okuthamaza?
Amanyathelo awukuvala imingcwele lokho esikubiza sithi ngamabhoda noma sithi amanyathelo okufaka ama-strict measures awama-lockdown kungumkhankaso omuhle, kungumkhankaso njalo ongasiza ukugwema umkhuhlane lo we-corona, kodwa ke awusoze ube yiso isisombululo sokuthi abantu baphele baphume baphele kulo mkhuhlane. Into efanele ukuthi uhulumende ayenze kulesi sikhathi ukuthi azame ukugqugquzela abantu ukuthi abantu babe le-confidence ekuthinini bayenelise ukuthi bahambe bayehlatshwa i-vaccine leyo, ukwenzela ukuthi imkhuhlane leyo iyenelise ukuthi umkhuhlane lo uzuphele ebantwini. Ngoba iloba noma kwaze kufakwe ama-strict measures awe-lockdown noma ikuyini, umuntu uyafa ngendlela uyahamba esitolo, uyahamba siyathola omunye umuntu oyangena kuleso sitolo esiyawucupha lowo mkhuhlane eyodlulisela komunye umuntu. Kodwa ke abantu nxa sebe-vaccinated kuyabe sekuyindlela elula kakhulu ukwenzela ukuthi abantu umkhuhlane lo uphele ebantwini. Indaba ye-vaccine le babugande asondaba eqala kathesi. Ngithemba ukuthi iningi labantu abazi noma ababala kakhulu ingwalo bayazi ukuthi umkhuhlane lo ngumkhuhlane owaba khona njalo obizwa kuthiwa nge-Spanish flu ngo-1918 waze waphela ngo-1920. Bakhona abanye abadala abalokhu besakhona bayazi ukuthi umkhuhlane lo badlula kiwo. Abanye sebegugile kodwa noma sebegugile kodwa bayazi ukuthi umkhuhlane lo badlula kiwo. Indlela okwaqedwa ngayo umkhuhlane lwana kwakuyukuthi abantu baphiwe ama-vaccine ukwenzela ukuthi abantu baphephe kulo mkhuhlane. Ngaphandle kwalokho sisaqhubekela njalo lokho sihleli kuma-lockdown, sihleli ama-borders evaliwe kungela sisombululo ngoba akusoze kuncede ngalutho kula lokho ngaphandle kokuthi abantu abahlatshwe ama-vaccine.
Lo ngumnumzana Difa wajabhi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseLondon. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elizimlive.com lithi sokubotshwe abantu abambalwa abayizihlobo zomunye umlisa owabulawa ebhawa elithiwa Luriro eHarare, abahambe lesidumbu somufi basitshiya endlini kamsekeli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mzuri ongumnini webhawa okwabulawa umuyi. Iphephandaba le-Herald linodaba lokuthi omela iNorton edalele ephalamende ezimele umnumzana Themba Mliswa uxotshwe edale izolo ngemva kokuthuka umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe emethesa ubuthakathi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela nge-WhatsApp.
Balaleli we-Studio 7 linjani? Nabasakazi we-Studio 7 ngapho e-Washington DC linjani kodwa? Lani niseZimbabwe, niseSouth Africa niyaphila kodwa? Balaleli nabasakazi we-Studio 7 ngithi ngiyibeke le ndaba la engaqondi khona kanti ke kwenzakalani lapho eZimbabwe ngendaba yamaphathi amaningi la alonke efonywa sizoyikhipha kanjani le indlovu iphikiswa le eyizalo le makube nani lonke lifoma amaphathi amaningi ngamaphathi amaningi eoro la amanye amaphathi aseceleni yila athenyiwe yona le iphathi le enobukurobhani elokhu ehambe irobha abantu ibribe abantu ukuthi kube namaphathi amaningi ukuze la maphathi amaningi adistebe ama-elections yebo khona asifuni one party state vele elituzaneni kumele kube namanye ama-opposition party azo-opposa ukuze abelena balungise kahle kodwa la maphathi ezimbabwe ngibona ngathi semaningi kakhulu nje adistebe amanye ayale nale if ngabe mina kuya ngami ngabe wena mqondisi moyo nalo uchamisa nje ngabe kuyahlanganwa lapho kukhishwe la amanye amaphathi lana akhona lana ukuze kukhishwe le iphathi ekhona le indlovu kayiphikiswa le izane yabomnangagwa le ekade yathi ngina yathi vele yazalwa nobuqhophololo namanje lonke isesinawo lobu buqhophololo bayo ivele iphume le iphathi ngoba ayakhi iyadiliza manje kwathi ukuyabheka elentuzaneni lapho ku-transport abantu kuthiwa bayeminyana kuzubukho kuyikuthi ezinye imoto zabanye abantu zipakile lapho zihleli azenzi lutho abantu baswela i-transport ukuhamba abantu baswela ukuthi umuntu noma egula aye esibhedlela lo okhulumayo ngowaselupane esigodini saseqana ejabhiwa ingaphansi kwenduna uMabhiwa
Monani sanibonani basakazi be-Studio 7 njani saphila kodwa hayi ukhuluma noThulani wakwandlela oqhumuka eflabhuzi phansi kwenduna osibasa ngithi mina bantu bakithi bakomthokazi sicela luke livule ingqondo zenu nivule namehlo enu ningalali hlukanani nezinto sezizanu PF nezi-MDC whatever is MDC T whatever is MDC Alliance must wake up and sibe singabantu abazimele votelani iqembu lemthokazi public party liyagijima noZANU PF niyagijima noMDC izinto zesishoneni thina siyisizwe sikamthokazi sizwe siyimele sodwa ngoba namanje lokhu besihlukumeza kanye basihlukumezela khona lokuthi thina siyisizwe sikamthokazi sizwe sikamzilika sizwe sikalobhengula kodwa ninani sagijima noMDC naboZANU PF wakwezwa kuphi ukuthi mina wangithatha ngumntwana kamakhelwane uthi ngizohlala emzini wakho mina yimi ufanele ungisize izinto zakho ngizodlungisa kanjani izinto zakho ngoba mina izinkinga zizala ekhaya zaziwa ngumnikazi womuzi into leli yenzayo ligijima naboZANU PF naboMDC nabantu basesishoneni lizobafaka ukuthi libavotelwe ngamakhansela sithi thina sihlala la eGoli manje siyasokola la eGoli sihamba sihlangana neyinkinga la eGoli ngendaba zenu nabantu beZANU PF nabantu beMDC anike likhule mani emqondweni mani liwazi ukuhlukanisa into embi lento right this social system is very useless baba
ngibona ngibona bekuzile njani ngizindawo hayi ZANU PF lonyaka kuzovotwa nzima ende ngale corona le itshengise abantu izinto eziningi ivule abantu amehlo ngezinto ezini akula umuntu ongavoteli ZANU PF ende lonyaka vele angicabanga ukuthi kona iZANU PF layo vele iyakwazi vele kula umuntu ongayivoteli ngendlela ihlukumezile ngakhona abantu ngendlela abantu abahlukumezile ngakhona abantu bavalwe ezindlini abantu bengelakhudla abantu bebulawa indlala manje vele angithi kuthole lutho ZANU PF that's why ubona nje beloka bebusy amaphoyisa ehlevele ijabule ethi aza kupha abantu ngoba vele amaphoyisa la yizikhohlakale amaphoyisa lawo akuna maphoyisa ezimbabwe la izikhohlakale kuphela abantu ababulawa indlala umuntu okhona uma umthole egqoke iuniform acala ukuthi maybe umbhathisa isaka benjalo bephelile bayahlupheka ubona betshontsha izinto zabantu yabona abantu bakhithi ngeqiniso amashona lakho kumele bayacotshe endaweni zabo omunye lomunye ayesebenza lapha ahlala khona ayesebenza lapha azalwa khona izakhamuzi nje mazingaqina zicotshe bonke amatitsha konke yonke into nje kathi bona bengathusela kangaka izakhamizi zithi abantu abazobona basebenza babebona amashona la egcwele emzini izakhamizi zithi abantu abazobasebenza kuphi abantu abazibhadalela imali bavala izibaya bafundisa kodwa bahleli emakhaya bahleli lawo bala ma-degree balento yonke ubuya kuzofundisa abantu ababuthwayo esitaradeni ngoba amaphoyisa la i-evidence vele ikhona ukuthi aso abantu abafundileyo izezo zabo naye ukuthi ufundile uye uyenze njengamaphoyisa la abantu abakutestaradem isefaka emsebenzini
njani basakade ya siyayizile ukudala efaka ngumnankagwa ngemva kopresident ekhulume labe musician ekuthi bona kuyenze ama-shows abo thina siyakwazi vele ukuthi obusayo uchiwenga umnankagwa wabikwa nguchiwenga ningamangali yena ngakuqala umnankagwa waconsulta ushef wakhe uchiwenga ngiyabuka
salibonani basazi bakastudio 7 nabalandeli bakastudio 7 nazothanda ukukhomenta kakhulu kule ndaba yezekhi izekhi abantu sebeqala ukurejista seyiqala ukuba awukhamze ukuthi be-announce inamba engaseyiyo yabantu abarejistile angindiyisalukurika khona lokho sikubonakala nje ndisuka nokusuka nje sebeqalile into izekhi ayekeyekele ukusebenzisa izandla singabantu bezimbabwe sisokola ngaphandle kwelizwe sisokola ngaphakathi kwelizwe kungenxa yayo lezekhi lena abake behlonipha amalungelo abantu siyacela
lawo ke bekungamazwi enu linaba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi enu balaleli lingathuki njalo imilayezo yenu ibe mfitshane. Kwezemelika, ugatsha lezempilakahle kwelemelika luthi umkhakha omutsha we-coronavirus othiwa yi-Delta ulakho ukuba yingozi ephindwe kaninginingi ngoba ukhanya ulobukhali kuleminye yonke imikhakha ekhona. Ngalokho lolu gatsha luthi umkhakha lo usufakwe kusimo esiphezulu sokulimukisa uzulu. Uhlobo lwe-coronavirus lolu lwesatshelwa ukuthi lungafohla lungene emzimbeni womuntu ohlabe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Kungenzeka sibili kakhulu ukuthi singabona ingxenye enye ingavaccinated laba abalandela uTrump abathi bona abakholelwa kuleli daba legciwane leli lwe-coronavirus. Kodwa okusalayo I'm sure ukuthi bangaqala ukubona sokuyibo bodwa ababanjwa yileli gciwane begcina besiba sezibhedlela. I think bazokhuthazeka ukuthi labo babone ukuthi hayi ngempela kusho ukuthi i-vaccine le iyasebenza labo baqala ukuvaccinate. Okunye okuqakathekileyo futhi ukuthi i-education ngoba abantu abaningi laba abangavumelani layo le science ethi kumele abantu bavaccinate yilabo abantu abalandela uDonald Trump izinto ayebatshela zona ukuthi igciwane leli it's a hoax, igciwane nje elicreatwe ukuthi likwazi ukuthi libhuqe embusweni. I think abantu abafana njengabo odokotela esingathi ngama-family doctors yibona abanganceda kakhulu ukukhuthazisa ama-patients abo ukuthi bahlatshwe baphephe. Kodwa ngokubona kwami ngibona ungathi abaningi bazogcina sebevaccinatile ngoba bazobe bebona ukuthi hayi ngempela bale risk yokuthi babanjwe leli gciwane if bengahlala bengavaccinatanga.
Ungasitshela ukuthi ubona ungani bona labo abala ukuthi bahlatshwe ikakhulu abebandla lama-Republicans bengagcina na labo sebehlatshwa kumbe nxa kuyukuthi igciwane libanganeno njengalokho okwenzakala kathesi sizabona kule ngxenye yezwe leyomelika engahlatshwanga.
Ukuqala ne-coronavirus siyazi ukubana owayengumongameli we-America uDonald Trump wayevele engavumelani lama-scientist nge-coronavirus wayethathela phansi esithi hanje ngoba ligciwane okuzodlula. Kodwa sibone sokufa abantu abafika almost 500,000 lapha e-America okuyinto yobana ngabe uTrump wa-acta fast wakhuthazisa abantu ukuthi ba-social distance bagqoke amamaski basanitize bakline izandla bageze izandla. Ngabe asange sibone abantu abaningi besifo ngoba abantu abaningi bayalandela into ezikhulunywa ngumongameli njengoba kuyabe kungumuntu abamvotelayo bayabhelieve ukuthi into ezikhulumayo zizinqotho. So uBiden angeke ngisho ukuthi ngithi yinhlanhla noma yikuhlakanipha kwakhe kodwa nje ngumuntu wangena esisho ukuthi leli gciwane kumele silwisane lalo sibambene njengabantu balapha e-America. Njalo futhi njengoba sekulama-vaccine ama-vaccine la sencede kakhulu siyabona into sezisiba lula kula kula manje mina ngilana e Ocean City ngileta abantwana ukuthi bazodlala ebeach ngibona wonke umuntu nje akagqoka sagqoka imask ngoba abantu abaningi sebevaccinatile so kuyatshengisa ukuthi hayi kusiyaphela umnyaka sibili ama-mask kuyabe sekuyinto emandulo igciwana leli kutshengisa ukuthi siyabe sesilinqobile
lo-ke ngumnumzana Dan Moyo esizalane sezimbabwe esihlala ngapha kwele melika ubexoxa le-studio 7 ecingweni esedolobheni le-Reston esigabeni se-Virginia.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Namhla uhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo abo okhetho ahamba njani.
Inhlelo esiphezukwaso kathesi njengebandla leMRP CPC siyakhankasa siyabhoda hamba silungisa ama-structures ezabelweni zonke zakithi kwelikamthwakazi. Sinazelela ukuthi silama-provinces amane, iMidlands, iMatabeleland North, iBulawayo, leMatabeleland South. Siyahamba sifundisa abantu ngokuqakatheka ukuthi balandele kumbe basekele ibandla leMthwakazi Republic Party. Njalo abantu bakhanya baphakama sibili kakhulu. Sinazelela ukuthi without ama-structures abantu abanyeke babe njalo ibandla lethwale ngeke likhule ezabelweni ngoba ibandla likhuliswa ngama structures.
Siyabona ukubana kulodaba lwegciwane le-coronavirus. Udaba lolu luphambanisa njani ekukhankaseni lekudingeni abasekeli ukuthi balivote?
Udaba lwe-coronavirus luyasihlukumeza sibili, lusibisela emuva enhlelweni zethu kusukisela luqala ngomnyaka ophelileyo kuzofika namhlanje. Sinanzelela ukuthi last year phose kubulawayo lwathi luqala lolu daba sasesibhukhe iholo enketha 7 khona ngale kobulawayo ngoba uhlelo lwaluyukuthi sibhode amaholo wonke akobulawayo sitshela abantu ngebandla leMthwakazi Republic Party. Kodwa ngenxa yaleli gciwana sesithola ukuthi sokunzima ukusebenza sibuthanisa abantu. But okunye sikunanzelelayo futhi ukuthi ibandla leZANU-PF alikho honest ngalo daba lwe-coronavirus ngoba sibone ngani sebepolitika ngalo. Uzananzelela ukuthi bona bayathi abantu abavunyelwe ukuhlangana bebaningi kodwa uthole ukuthi bona bayahlangana bezenzela inhlelo zabo. Sikubonile khona leHarare ngesikhathi kugcotshwa kumbe kulungiswa isithombe sikambuyane hand iZANU-PF ibigcwele eHarare bezenzela lokho abakufunayo. Sakubona futhi umnangagwe esiza lapha ngeviki eliphelileyo esiza esithombeni sikankomo bebhoda lalaphana kuhenging lendawana zonke babehamba beliqukuqu labantu. Kodwa nxa kungabantu be-opposition bayala bathi bona igciwane le-corona alikavumeli ukuthi abantu babuthane. So ke hayi kuyasisebenzisa nzima konke lokhu mayelana ngegciwane ngoba sibona ukuthi iZANU-PF kayithembakalanga, ayikhulumi iqiniso, iyavimba i-opposition ukuthi ihlangane.
Siyabona ukubana kwezinye izigaba ikakhulu ezeMandebeleni amanani aphumayo atshengisa ukubana balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota. Lina lithini ngalokho? Liyabakhuthaza na njalo bayasukumela phezulu yini?
Ngiqiniso babugande inani emhlubulweni wela kithi ngapha eMandebeleni abantu baregister kancane. Sinanzelela ukuthi ziningi izinto ezihlukumeza abantu bakithi okwenza mhlawumbe bengazihluphi ngokuvota. Abanye babhizi badinga imisebenzi, abanye babhizi badinga ukuziphilisa. Kathi njalo abanye ngawukhuluma lawo bathi bona sebalahla ithemba endabeni yokuvota. Benanzelela ukuthi ibandla leZANU-PF kaliyenza ukuthi kube le-fair elections izikhathi zonke. Yikho-ke bathi bona kuyabadina ukuthi baqhubeke besenza into ababonayo ukuthi ayilamphumela oqondileyo. Kodwa-ke abaningi futhi njalo bayasithembisa ukuthi nawo njengoba ibandla labantu le-MRP selikhona bazazama ngezo zonke indlela ukuthi baregister bavote. Kodwa-ke kunzima nzima kakhulu njengoba sithola ukuthi abantu abaningi abaphakamela ukuvota ngoba sikunanzelayo ukuthi obekulekha kakhulu phakathi kwabantu bakithi ukuthi bafundiswe ngalokho esingathi khona ukuqhakatheka ukuthi why kumele bavote sinanzelela ukuthi siyabafundisa ukuthi kabavote kakhulu lapha ezabelweni sikhangela kuma elections la kuma constituents ukuthi yikho lapho kulendaba khona ngoba i-local governance yiyo eqhakathekileyo kakhulu ukuthi ngubani ophetheyo ukuze abethuba bekwazi ukuvotela abantu ababafunayo njalo abazayenza umsebenzi wabo hayi ngoba badinga imali kodwa bedinga ukubamela okuqondileyo.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party besixoxa laye kuhlandla lesine lengxoxo yethu ngamalungiselelo okhetho luka 2023. Tiyani indlebe kusasa lizwe ihlandla lokugcina lohlelo lwethu lwezokhetho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje besikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Udlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa ukuthiwa kabasuke baphelele kulelo lizwe lube khona kwezinye indawo kodwa ngezinga eliphansi kulalokhu kade kusesatshelwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.